Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mogela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 8 kunhlangula 2022 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Oke wabangumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye ufunyanwe inkantolo elecala lokweba amakhompyutha kahulumende angamajumi amabili. Obe ngomlobi odumileyo umnumzana Isaac Mpofu kanye lobe ngomgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Mark Mbayiwa bangcwatshwe namuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukukhwela njalo kwentengo yamafutha ezimota kuveza ukuthi uhulumende we-ZANU-PF usehlulekile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho andaba kamantshi namuhla ufumane owake wabangumphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye elecala lokuntshontsha imitshina yamakhompyutha engamachumi amabili ayephiwe isigaba sakhe esalilunga ledale lephalamende. Abachuchisi bathi ukagonye waphiwa amakhompyutha lawa lugatsha lukahulumende olwePost Telecommunications Regulatory Authority ukuthi awahambise ezikolo eGoromonzi kodwa wathatha wazisebenzisela. Umantshi uthe uzamethesa isigwebo kusasa njalo sikhuluma nje ukagonye uhle wavalelwa eChigurubhi Maximum Prison. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yeTwitter ukuthi ukufunyanwa kukaKagonye elecala lokhu kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Umlobi obelodumo olukhulu umnumzana Isaac Mpofu ubekwe eplazini lakhe eWaringham duzane ledolobho lakobulawayo namuhla. Umpofu waloba ingwalo ezigoqela oluthi wangithembisa lami akusoka lingelasici lamanye amanengi. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyankalolunye. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abantu babuye ngobuningi kuzovalelisa umpofu bevela kundawana zelizwe ezijeneyo ezigoqela kwamahlaba ayithwala eFlabhusi lapha bedabuka khona. Inkonzo yokumphelekezela iqhutshelwe Brethren Christ Church kobulawayo. Izikhulumi zincome imisebenzi kampofu ikakhulu ekulondolozeni ulimi lesiNdebele. Obe umngani wakhe umnumzana Bruce Khumalo uthi umpofu uze wadlula kulomhlaba elwisa ukuthi abantu bangalahli amasiko esiNdebele.
Yena wazowamukela lolimi abantu bakithi besintwini esiNdebele. Asebenzi bezisesaba ulimi lwabo bengalwamukeli. Umpofu wayekade unyandeni wayekade ethanda ulimi lamasiko awesintu.
Umnumzana Clopas Banda uthi umpofu bazamkhumbula kakhulu.
Simkhumbula ngelegacy yakhe eyokungaphumi ukuthi ubuntu bakhe. Umpofu bengaphumi ukuthi ungubani, njalo beku-official ukuthi azitshe ukuthi eningubani, njalo bekukhokhelela ukuthi sizwe simandebeleni sibe isizwe esiqotho esilendlela yayo. So eyokuthi sizivuse sizikhokheli.
Induna yokhohlwayo uChief Maduna laye ube khona.
Uvule isikhala esingangokuthi besikhangelele kuye ikakhulu ngezokuphathwa kwamasiko njengalokhu ube ngumqondisi. Nxa lapho sifuna usizo lokuboniswa ukuthi isiko elithile laliphathwa njani, kumele liphathwe njani, kusuke konakala ngaphi. Ngakho-ke leso sikhala sizasala sikhona.
Umpofu ubedumile engumhlabelisi enkonzweni njalo eyinkokheli ye-Brethren Christ Church. Umfundisi wakhe uReverend Ndabezile Nyathi uthi udabukile.
Njengebandla silahlekelwe kakhulu mkhulu okade esiqondisa ekwakheni ibandla. Ube thanda kakhulu iSunday School njalo efisa izifundo zeSunday School zihambe kuhle ngoba kuyizo ezakha umuntu, bethi yena lapho kule character building yethu SBICC.
UBishop Ngulube omkhulu waleli bandla laye ubuye evela eHarare ukuzovalelisa umuyi.
Yindoda ebizinikele kakhulu emsebenzini webandla, njalo indoda enze imisebenzi eminingi ebandleni, yaba lesandla kakhulu ikakhulu kusakhiwo sonesi esendliwa nale lapha eBulawayo Central Church.
Iningi labantu lithi umpofu bekumele enziwe iqhawe lesizwe, a-national hero ngemisebenzi yakhe kwezamasiko ekulobeni ingwalo lokusebenzela uhulumende okwesikhathi eside engumsekeli kanobhala jikelele kugatsha lwezemfundo. Lanxa engaphiwanga nguhulumende leyo nhlonipho, umnumzana Angilacala Ndlovu uthi umpofu liqhawe lamaNdebele.
Iqhawe lethu enkonzweni, liqhawe lethu phakathi komphakathi ekukhuleni ekusikweni ezamasiko, liqhawe lethu kugovernment.
Thina sikubonayo leko, sibona ukuqhawe. Yikho abantu bonke laba abagcwele lapha bazibuyele ukuze mphelekezela ngoba besazi imisebenzi yakhe. Umsebenzi buqhawe, ufanele ube ngewe-political party ethize ukuze ube liqhawe. Kanti ubuqhawe abudingi i-political party, hayi, budinga imisebenzi, imisebenzi ebantwini.
Umpofu uthiye abantwana abathathu, amantombazana amabili lendodana yakhe engabonakaliyo ecatshana ukuthi iseMelika. Ngiyimele Studio 7 Waringham, Mzingwane District, igama lami ngu-Ezra Tisa Sibanda.
Kusenjalo obengumgcini sihlalo webandla lezaphu umnumzana Mark Nzula Mbayiwa obhubhe ngomgqibelo laye ungcwatshwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umbayiwa ungcwatshelwe eLady Stanley koBulawayo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe eSelbourne Park SDA. Uvaleliswe izihlobo, abangani kanye lamalunga ebandla lakhe, wona amchaze njengomuntu obelothando njalo ezwisisa izikhathi zonke. Nangu umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleni South, umnumzana Ndodana Moyo.
Ubaba ochithe isikhathi sakhe esiningi, impilo yakhe yonke ayiqede esebenzela ukukhulula isizwe. Ubaba uMbayiwa ubekhona mhla kuqalisa imbono yokuthi kakuphunywe. Ungomunye wabadala baba lezibindi, waye ofa even umuzi wakhe, wavuma ukuthi imhlangano yokuthi kuvuselelwe izaphu ingene emzini wakhe. Ubaba uMbayiwa udlale iqhaza elikhulu kuma-Congress, engomunye walabo abaqoqa i-Congress yakuqala ukuthi iphumelele. Ungomunye wamadoda alanda ubaba uDumiso Dabengwa ukuthi sekonakele kakuphunywe. Ngiyakhumbula kuqalisa ukuvuselelwa iparty, wayebambe isikhundla esifana lika-Secretary General, kodwa wahlehla wabuyela emuva. Ukuyiwa ku-Congress wavuma futhi ukubuyela emuva, ube ngomunye wama-presidential candidate.
Elinye njalo ilunga lezaphu unkosikazi Doriso Moyo uthi uMbayiwa ubesamukela izikhalazo zabo zonke njalo ebaqondisa nxa bephambanisa.
Ngoba ubaba uMbayiwa ubekwanisa ukusikhuza lapho esingayenzi khona kuhle. Ubaba uMbayiwa ubezwisisa wonke isikhalazo ebesizikhalazayo. Khathesi kubuhlungu kithi ngoba sakwazi ukuthi siyatshela abantu ukuthi lapha sekunje yena ebengumama wephati. Kungubuhlungu silahlekelwe and ibandla lethu libuhlungu nxa belahlekelwe ngubaba uMbayiwa, ngoba iphila kuphathi yethu izaphu igerile la trainer livela kuzaphu laba yizipura, wangena ku-army kwa izaphu asengwatshintsha ukuba lizipura. Akazange wasigeza, azange wageza ibandla lakhe ngesepa lanamuhla uze wafa elokhu elandela imithetho yebandla lakhe.
Abanye bakhuthaze ukubambana kuyiwa ukhetho luka-2023 ukuze kutshintshwe uhulumende kube lo mbuso okhululekileyo okuyinto ebiloyiswa ngumbayiwa. Owake waphatha isikhundla sokuba ngumongameli wezaphu ngemva kokubhubha kukamnumzana Dumiso Dabengwa, umnumzana Isaac Mabuka laye uthe balahlekelwe kakhulu.
Ubaba uMbayiwa sasebenza sonke kuzaphu ngesikhathi seselobaba uDabengwa eku-National Executive. Sasebenza sonke njalo mina sengu-acting president, yena engu-treasurer. Hayi, sasebenza kuhle mpela. Umuntu wayezimisele ekhuthele enhlanganisweni. Ngathi mina sengithe sengi-stepper down, wayefuna ukuba ngu-president. Kodwa uthe later watshintsha wathi hayi kungcono wathatha isikhundla sokuba ngu-national chairman. Okuyiso ukuthi uza participate kakhulu enhlanganisweni. Unfortunately we have lost him.
UMbayiwa uzelwe mhlaka-4 Mpandula ngomnyaka ka-1956, okutsho ukuthi ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamashumi phose ayisikhombisa i-66. Wangena empini yenkululeko ngo-1973, kwathi ngo-1975 wabotshelwa ukuphatheka kwezombangazwe. Ngo-1976 wachaphela kwele Zambia labanye besiyafundela impi yenkululeko. Kuchiye umkakhe labantwana abane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kolunye njalo udaba, owake waba yisiphathamandla sebutho umnumzana Sikhulile Simpson Nyathi obhubhe ngesonto usenikezwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF owePolitbureau namuhla. Umofi owachiya umsebenzi esefike kuzinga likaMajor General walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo ubedabuka eGwanda. Emhlanganweni ofanayo uMnangagwa uchothoze amabandla aphikisayo wathi aqamba amanga ngokuthi abantu bayathunjwa njalo bayahlukuluzwa nxa sokuyisikhathi sokhetho. Uthe lokhu liqhinga lokuthi bethole uzwelo kulabo ababanikeza imali yokuqhuba inhlelo zabo. Amazwi kaMnangagwa la aza ngesikhathi ibandla le-TCC lisithi ilunga lalo uNkosazana Moblessing Ali usefikise isuku ezilitshumi engabonakali ngemva kokuthunja ngomsekeli weZANU-PF. UMnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo ama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi banqobe kukhetho. Ngalokho uthe abantu baphatheke ngobuningi babo ku-cell day yaleli bandla ngomgqibelo ozayo. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokumisa ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu 5,000 umsebenzi ngombimbitho ngemva kokwehluleka kwabo ukuya emsebenzini besithi abalamali. Udaba lolu lwakhwezwa enkantolo yinhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi kusukela mhlaka-27 kulinyanga kusiyafika mhlaka-1 kuNtulikazi bekhala ngeholo eliphansi. Bathi okwamanje baphakathi kokukhuthaza ezinye izisebenzi zikahulumende ukuthi lazo zikhalale umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimela ababalisi ezikumanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo. Umkhokheli wenye yalezinhlanganiso iZimbabwe National Educators Union umnumzana Moven Dube uthi ababalisi bathethele linyathelo ngoba impilo isibanzimela ngenxa yeholo eliphansi elingahambelani lokukhwela kwentengo yezinto.
i-poverty that term line iphezulu kakhulu kule mali eholwa ngababalisi. Ababalisi khathesi ungananzelela bahola imali engafikiyo even ingxenye ye-poverty that term line, okuyenza ukuthi kube nzima ekusebenzeni, kube nzima ekuphileni, kube nzima ekudleni, kube nzima ekuhambeni, ngoba abasenelisi ukuthi bayenelisi ukwenza zonke izinto ofuna ukuthi bazenze.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bathi bazophatheka kulolu hlelo. Isikhulumeli sabo umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi.
Ababalisi bayinhlekisa enkulu kathesi, lokungumuntu ungathola imali asazi ukuthi kuyabe kuyithole njani. Uyakuzwa kusithi ngcono kule kambalisi. Ungafika ezitolo umbalisi bamkhangela okugcina esithi thina yikuseva, ngoba besazi ukuthi ubuya le EcoCash kumbe ubuya le Swipe kumbe ubuya le RTGS. Mfundo bani ezaphuma ebantwini abayeyiswayo? Mfundo bani ezaphuma ebantwini abale stress? Mfundo bani ezaphuma emuntwini okwazi ukuthi senhlala phansi nizanikezwa imali ezangenza ngizibulale?
Ababalisi bathi bafuna uholiswa US$540 ababeyihola kusasetshenziswa imali yaseMelika. Abazali bathi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zababalisi, ngoba ukukhalala umsebenzi lokhu kuzaphazamisa imfundo yabantwana. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa sibili khona lapho i-government ukubana ikhuphukise iholo lababalisi, njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho eyake yasebenza e-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Masimba Manyanya.
The same difficulties, challenges and problems that we
have inkinga esibhekane lazo khona manje sesibekhathi eside esibhekane lazo. Ziqhubeka zisuka khona nje kungoba abezombusazwe bengazimiselanga ukuziqeda. Kasilawo amandla thina njengesizwe ukuqeda imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuwulondolozwa kuhle umnotho welizwe.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi sezizaqala njalo inkulumo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe phezu kodaba lweholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota izolo kanye lokugugudeka kwedola leZimbabwe osokuyinsakavukela kuveza sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile. Ngakho lithi abantu kumele bavote ngobunengi kukhetho luka-2023 bamkhiphe embusweni. Sixoxelo kansila we-TCC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Wesibubonayo bakithi kuwa komnotho ubhidlika kanje kuyathengisela obala ukuthi elizweni akusela bukhokheli. Ubukhokheli bezanu-PF sebehlulekile. Sehlulekile uhulumende kaMnangagwa, yikho sizabona-ke kuyi-free for all nje. Imali siwa kangaka, sibona le ntengo yamafuthi petrol ikhwela, lakho konke nje ivini okudliwayo igrocery intengo sikhwele kakhulu. So lokho kukhombisa obala ukuthi hayi laselakhulumende.
Kwenziweni pho Ndlovu?
Abantu kasibambane nini? Kulabantu abanyonkoloza uhulumende wezano kaMnangagwa, kulabantu abasola uhulumende kaMnangagwa malanga wonke, kodwa kungela nto abayenzayo. Uhulumende kaMnangagwa soze simkhipha kumnyonkoloza kumbe kumhoza, simkhipha ngokuthi sihambe siyirejista. Next year sivote ngobuningi, lanxa kuthiwa uyariga. Xa simchiye nge-over 1 million votes njengalokho kwenzakala eZambia, lokuriga kwangikhona kunzima ukuthi akwenze. Abantu kasibambana nini ngobuhlupho lothi sonke, sonke siyahlupheka. Kodwa abantu bangakhangela bathi hayi amabandla aphikisayo yiwo azasitshintshela izinto, ukhulumende utshintshwa ngabantu bevota bebaningi njalo berejistile labo bantu.
Umphathintambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uyala ukuthi kusetshenziswe idola lemelika kuphela, uthi lokho yikubulala umnotho, kanti la mabhanga eZimbabwe angamane ahle avalwe nje.
Hayi, ngala mandla ukutshintsha, kodwa sikwaziwe ukuthi yena uMthuli uyakwazi ukuthi kusebenza imali yemelika, yikho kungatshintsha kwenze ukuthi i-economy eZimbabwe umnotho uguquke ube ngcono. Uthuli akulanto angayenza, iqiniso uyalazi, kodwa kunzima phela ngoba ugade impisa ngehla impisa egadileyo yamuhla.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Impi yeRussia le-Ukraine asiyo nto eyenziwe nguhulumende kaMnangagwa. Umumo womhlaba yekweza yamafutha la. Amafutha thina kasilawo babankomo. EZimbabwe kasiyimbi mafutha. Amafutha siyathenga. Siwathenga ke i-world market yesinikayo imawafutha lentengo yawo. Asingeke thiwe lentengo yethu. Ngabe silapho singamazwe anjengaboNamibia. Ngabe siyazibekuzela wethu amafutha. Sizenzele okwethu. Siyezintengo zethu. Manje asilawo thina amafutha. Amafutha siyathenga. So, yomumo wenze izinto zakhwela. Amafutha la akhwela kwakhweza lezinto. Yalizinto kulokho ngoku ngupinda-pinda. Azikhwelanga kuphela eZimbabwe kuphela. Zikhwelela kwamanye amazwe. Njengomakhelwane eSouth Africa lapho izinto zikhwele enye indlela ebangalisayo.
Idola leZimbabwe lalo liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi. Emkambo kahulumende ngitsho lasemkambo wensitha. Osokwenza abanye bathi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe kusetshenziswe idola lemelika njengalokho okwenziwa ngo-2009. Lithini ngalokho?
Mina Nkomo engingakutsho ukuthi umumo wedola lethu leZimbabwe ulinyazwa yilabo abantu abayibo abafuna ukulimaza inhlelo zelizwe, inhlelo zikahulumende, inhlelo ukuphambanisa umkhonomi welizwe lethu. Yibo abantu abagangayo abathatha imali lezi, yibo abayenza zonke izinto, yibo abakhweza ama-rates nala besenza bebhadelisa besenza into zabo zenezo, bebulala idoti amandla emali yethu yokuthenga. Thina vele singeke sihlukane lo mumo wemali yethu ngoba kulalizwe lingaphila lingala mali yalo. Kodwa imali yethu le ilinyazwa yithi thina abanikazi bayo. Esibhoda siye emkambo ngale sishiya izinto ezingayisizo. Yikho kwenzakalayo kathesi ukuthi imali yethu la ilimala amandla nje ngabantu abagangayo phandle lapha lankomo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Good Life Talk Diaspora Forum namuhla sikhangela indima edlalwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kundaba zokuthuthukisa umnotho ngokuthumela imali ekhaya. Kusigaba sesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Eliakim Spanda ongomunye wabaqoqa imali yokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela seMthabezi Mission Hospital sona esiphansi kwebandla leBrethren in Christ Church eGwanda North. Nango uSpanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Esikuhlosile lapha ukuthi sidinga imali ukuthi sithenge ambulance entsha eMthabezi isibhedlela. Thina sinhlanganiso ezibiza ethi ngabangane besibhedlela seMthabezi, Friends of Mthabezi Mission Hospital. Ye ukhona sesiphile imadlana lapha esipha ingqube usiphe i-$4,000 wasethi yona ukuze sisebenzisele imali ibe ngeyethu ukuze sifake kuyona le ambulance. Kumele ukuthi lathi sikhiphe imali elingana le $4,000.
Kuyini ocela ukuthi abantu bakwenze ukwenzela ukuthi lilungise khonokho elizama ukukwenza?
Esikukhangelele lapha ukuthi wonke umuntu ozizwa efisa ukuthi abe yingxenye yale i project ba pay izimali ezingasinceda ukubana sanelise i $4,000 le idona esiphingqobe ngayo yathi kumele sibe lakho ukuthi singanelisa leyo levayo sizagcina le $4,000 ezanceda US dollars ezakunceda ukubana sithenge iambulance entsha.
Ye, nxa sisikhangela sijula sibili ngodaba lolu, ungathini ebantwini abafisa ukuthi befake imali? Bangalithola njani? Njalo bakuhambisa njani konke lokho? Akuchasise sibili ngokujulileyo.
Labo abafuna ukunceda ngokuthi bafake izandla kule linki abangathi nxa bengikhulumisile bengithintile sibaphele linki. Le linki bayokufaka izandla zabo ku-online izabe isamukelwa i-Brothers in Christ World Missions, yona ezasigcinela lezi zimali njalo ibe lakho ukuthi laba abanikelayo babe lakho ukuphiwa ama-receipt tax. Okunye abangakwenza nxa ongenziwa nxa umuntu elombuzo lalokho esikhuluma ngakho ukuthi bangangithumela i-tax ngu 204-891-7923 uma benombuzo. Njalo bangaba lakho ukuthi bangibhalele ku email bebuza u e.sibanda@uwinnipeg.ca.
Ye, akutsho ke ukuthi ukuzanceda obani kunoko olikwenzayo. Isibhedlela lesi ngesabantu abanjani? Njalo bona abasebenzisayo bavela ngaphi? Kumbe singathi imtshabezi yonke, kumbe isikolo, kumbe ngabantu abanjani?
Isibhedlela esimtshabezi mdakubo waso sasithi ngaphansi kwabo sibe lama-clinic apho se abe sikhombisa. Kodwa ngalesi sikhathi njengoba kulobuzima bokuthi kuzuzwe isisebenzi, abanye abaningi abagula kakhulu sebesiya eGwanda. Kodwa ke noma ukuze bayefika eGwanda okuphose kube 28 to 30 miles usuka khona eMtshabezi, kuyaswelakala ukuthi bathuthwe ngayo i-ambulance. So isibhedlela esinceda ngaso kule high school eMtshabezi, kule theological college eMtshabezi, kule farm, kube sokusiba lezakhamizi ezikhona khona lapha ezigqagqileyo ezingaba kubostezi esibona uye emhlanhlandlela ngalo siye esikwakweni kusuke kunabe kuye khona kubogwaqe. Saphosa sasesibizwa ngumkhokheli welizwe owayengumgabe wasithi sona siyaba i-regional hospital. So sinceda abantu abaningi kakhulu abakhele kuyona lena indawo. Kwezinye izikhathi kuba labantu abavela ezindaweni ezingaphandle kwesigaba saso, ikakhulu ngesikhathi lapho sasilamadokotela amathathu khona.
Phosa amazwi akho okugcina
ba. Ngigoqela lapha ngingathanda ukubana ngikhuthaze wonke umuntu ofisa ukubana ancedise ekubeni sizuze i-ambulance lapha ezanceda. Njengoba ngitshilo, umango ewugoqelayo kuqakathekile kakhulu ukubana lezo sigulane zizuze imota ethembekileyo ukuthi belakho ukubathutha kumbe basa eMtshabezi kumbe iyabasa eGwanda. Kwesinye isikhathi iyasuka ibase kobulawayo eGwanda, njengoba ngitshilo 28 to 30 miles usuka khona kuEmtshabezi, ibulawayo kusiya ku-60 miles. So kuqakathekile kakhulu ukubana sibe le ambulance eqinileyo. Yikho ngiyalikhuthaza.
Siyabonga mnumzana Eliakim Spanda, ongomunye wabaqoqa imali yokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela seMtshabezi Mission Hospital. Kwanele Mthwakazi, sikhangele ebezihamba phambili. Wonke waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye ufunyanwe inkantolo kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.